sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina esilabantwana abayaqala u form 1 imali. Uba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngapi, ikakhulu ama day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathole ama results.
Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko ezizadingakala lapho abafundi sebephindela ezifundweni.
Mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama, ngokuthi nxa obaba besitita lapha bonke bahlonitshwa babayekela bahlale eParliament, bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana naye. Khathi sokunguthokozani Kuphi umuntu ongumama, uthokozani Kuphi sokumele ehlukuluze, akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe eParliament. Lokhu yikho engikulwisayo, indaba zonke lezi sengizihambisa emakoti.
Icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli welunye uhlangothi lwaleli bandla, unkosazana Thokozani Kuphi edalela eParliament. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngensuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko ezadingakala lapho abafundi sebephindela ezifundweni, ikakhulu kulabo abaqala izifundo zika form 1. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lumnyaka ka-2022 abafundi bakhangelelwe ukuba sezifundweni okwensuku phose ezingamakhulu amabili, 185 days. Phakathi kwamathemu akukhanyelelwanga ukuthi kube lokuma kwezifundo ukwenzela ukuthi kwehliswe ingozi yokumemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sukoluhle Sithole, omunye wabazali olomntwana oyaqala izifundo zika-Form 1, uthi kulobunzima kakhulu kibo ngoba bengazi indleko ezifunekayo.
Ukuvulwa kwezikolo konke le calendar kuqondile, kodwa isikhala ngakho thina esilabantwana abayaqala u-Form 1 imali. Uba kunzima ukuthi sithi sigcina imali lokuthenga ama-uniform singakabi kwazi ukuthi umntwana uyafunda ngapi, ikakhulu ama-day scholars ngoba badinga indawo ngokuthi bathole ama-results. Esikufisayo ukuthi nxa kusenziwa konke lokhu besikhumbule lathi, ngoba iningi liza laluka lingayiqalanga u-form 1 labanye, kuzaba into ebuhlungu kakhulu kithi abazali kanye lomntwana.
Umnumzana Thuthukani Maphosa, omunye wabazali, uthi isikhathi esilahlekileyo sinzima ukuthi sihlengeke.
Isikhathi kuzoba nzima ukuthi sihlengeke isikhathi esivele silahlekile. Sikunenge isikhathi esikhulu isikhathi esilahlekileyo la. Njalo enye into futhi okumele siyinanzelele lapha ukuthi ekuvuleni lapha kwezikolo, kuyovulwa izikolo kuphela, kumbe kuyovulwa izikolo zizodwa sithi imduli, kumbe kuyovula lababalisi, ngoba kule enye impi futhi okusamele iliwe. Soke umbuzo esilawo ukuthi even ikhalenda iphumile, siyazibuza ukuthi ababalisi bazoba khona yini ezikolo lapha. Soke ngokunye okuzadetermine ukuthi ikhalenda leyi isikhathi esilahlekileyo siyahlengeka yini. Ama-holiday aqakatheke kakhulu kakhulu, bafundi njalo lababalisi bathole ithuba lokuphumula.
Unkosikazi Ruth Banda umzali ukhalaza ukuthi abafundi bahambe nsuku zonke kungafakwa imigoqo ye-COVID-19.
Engikunanzelelayo ngekhalenda le esikolo yokuba ithemu yokuqala bavula inyanga ezimbili kuphela, njalo nxa kungaqhutshekwa kuhanja amalanga amathathu ngeviki, kutsho ukuthi siyavalwa umntwana uyabe ehambe phose inyanga eyodwa. Ngibona engani ukuze abafundi bahlenge isikhathi esilahlekileyo, abafunde suku zonke sime lokhu okwe-social distancing, ngoba isikhathi esiningi asiyilandeli ngendlela.
Sehlulekile ukuxhumana labo gatsha lwezemfundo kodwa isikhulumeli sogatsha lolu sazise iphephandaba leChronicle ukuthi izikolo zizavulwa okwensuku ezihleliweyo kungamiswa izifundo. Kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo, uhulumende ukhangelele ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezilithumi, i-10,000. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye, i-4.6. Amanani anyakenye aveza ukuba kulabafundi abayizigidi ezine laphezulu kwengxenye, i-460,000, kuthi ababalisi bazinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane, i-140,000. Umphathintambo wogatsha lwezemfundo uDokotela Evelyn Ndlovu ekhuluma lephephandaba leHerald uchaze ukuba bafuna ukwehlisa inani yabafundi abakhangelwe ngumbalisi oyedwa ukuze kulandelwe izixwayiso zegcikwane ze-COVID-19 esokuqhelelana. Wengeze ngokukhuthaza abafundi abaleminyaka elithumi lane, i-14 kusiya phezulu, kanye lababalisi ukuthi bahlabe ijekiseni yokumelana legcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Icelele MBCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli olunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khuphe edalele ephalamende lisithi usephumile kubandla leli, kodwa uMakhuphe uthi lokhu kwenziwe kuye ngoba engumuntu wesifazana. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
UMakhuphe utshele intatheli izindaba eHarare ukuba usexotshiwe edalele ephalamende ngumnumzana Douglas Monzora esithi uyamangala ukuba idaye lephalamende likhethe njani icele elilodwa le-MDCT. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuphoselana ephilayo phakathi kwamacele omabili awe-MDCT. UMakhuphe esithi usexotshe uMonzora ngemva kokwazisa wakhe ukuba usekhokhela ibandla le-MDC Alliance lapho ebhalisa kukhetho lwama-by-elections. UMakhuphe uthe ngesikhathi ibandla leli lidabuka phakathi ngo-2005, idaye lephalamende alizange likhethe cele esithi kuyamangalisa ukuba kuyini okwenze uMonzora waphiwa imvumo yokumxotsha. Uthi ubona engani lokhu kwenziwe ngoba yena engumuntu wesifazana.
Ngapha iMinister of Justice sifuna ukunika uMonzora imali yonke. So mina lokhu ngikubona njengokuhlukuluzwa kwami njengomuntu ongumama. Ngokuthi nxa obaba besplitter lapha bonke bahlonitshwa, babayekela bahlala eParliament. Bonke bahlonitshwa banikwa imali okufana nayo. Kathi sokunguThokozani Khuphe umuntu ongumama, uThokozani Khuphe sokumele ehlukuluzwe. Akumelanga ukuthi aphiwe imali, sokumele ukuthi akhitshwe eParliament. Lokhu yikho engulisayo. Indaba zonke lezi sengizihambise emakhoti ukuthi amakhoti ahambe ezibona. Ngilethemba lokuthi amakhoti lawo bazazicuba ngula kuhle bengakhethi uhlangothi.
Uthe uselobele inhlanganiso ezilele amalungelo oluntu ukuba zicubungule ukuba kungani abesifazana bekhangelwa phansi kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli secele MDCT elikhokhelwa nguMonzora umnumzana Witness Dube uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMakhuphe.
Umama uThokozani Khuphe uzokhele amalahle ekhanda yedwa. Abadala bathi umzenzi kakhalelwa, ukhalelwa umuntu oyabenziwe. Awusuki ungumkhokheli wephule iconstitution yebandla ulove emhlanganweni abantu bazame ukukuvalavala njengokuthi kwenziwa ngumuntu omdala, ubwesusuka uze uyofika kunozi kubonozi indaba uzikhulumele wedwa ngomlomo wakho ukuthi wena usukhiphe usuphumile ephathini njalo usuxotshe umkhokheli owakhethwa ngabantu.
Kodwa isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu uthi akuqondanga ukuba axotshwe esithi iparlamente kumele imkhangele njengomuntu okhokhela ibandla elizimeleyo.
Splitter phakathi kwaGibson Sibanda noMorgan Tsvangirai, akula muntu waxotshwa ephalamende ngoba uspeaker wathi hambani lungisiza indaba zenu. Uchazile ukuthi ngo-2014 uTsvangirai wathi splitter lo tenda ibiti imali political parties finance yabelwana okulinganayo. Uchazile ukuthi kuyamangalisa ukuthi ngo-2022 yena sehlukane lo Douglas Monzora kodwa imali political parties finance bafuna ukuthi bayinike uMonzora. Uchazile ukuthi angeke kuvume ukuthi abantu besifazana bahlukunyezwe, wathi yena uzakulwa kuze kuyefika ekugcineni.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi uMakhuphe lo Monzora abakwenzayo kuyabalulaza.
Ukulwa kwaKhuphe lo Monzora kuyasitshengisa ukubana ama-politicians eZimbabwe adinga imali, akula enye into abayidingayo. Ngoba singananzelela okokuqala, uKhuphe ukuze bese parliament singathi wangene e parliament ngendlela engaqondanga improperly because ukhuphe iparty yakhe wakontesta abantu bamtshengisa ukuthi hayi khuphe wena sikufunda then lo Monzora basebevumelana ukuthi hayi vuya sinjani vuya singenisa neparty le sixotshela ababevotelwe ukhuphe aluba ngumuntu sibili ozinuka amakhwapha ngabe ngumuntu ongazange engene aluba ngumuntu ozihloniphayo aluba akasangenanga le parliament yakhona ngenxa yokuthi abantu vele bamtshengisa ukuthi abamfuni.
Imizamo yokuthola imibono yomlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudende ngalolu daba yehlule njengoba ubengadubi ucingo lwakhe njalo ubengaphenduli umbiko esemthumele wona enkundleni yobulenjini eWhatsapp. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngokugqitshwa kosuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 185 abafunyenwe bele COVID-19 kwabhubha abalitshumi lambili 12 kubika abogatsha lwezempilakahle. Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.2 million asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gcikwane kuthi asebehlatshiwe amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazenkulungwane ezidlula ezingamachumi phose ayisithupha 58.7 thousand sebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubeka elizweni njalo abalwela ilungelo loluntu bathi balutshwana abantu abazobhalisa ukuvota. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba loluhlelo yona ithi iyakhuthaza abantu ukuthi bebhalise. Kumbiko ethulwa ebulenjeni be-internet kanye lemihlanganweni labantu endaweni ezitshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyakunanzelela ukuthi imobile voter registration le PVR kayisiyonto ehlala isikhathi eside endaweni ethile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi endaweni eyodwa abahlala amalanga amabili kumbe lilodwa. Yebo ye kungabe sisithi sokuseduzane lalapha abantu abahlala khona but esuka sokuqaphela ukuthi isikhathi sakhona abaye besiphiwa abantu ukuthi baguduzane bakhumbuzane badonsane baye chesa sebese silutshwana kodwa ke siyakuthabela khona ukuthi PVR isiziya sondelela abantu lanxa nje kuyisikhathi esilutshwana.
Ezinye ingxaki elizitholayo ngalolu hlelo yiziphi ezenqabela abantu ukuthi bebhalise ngobuningi ba?
Okumqoka kakhulu okuyikho okungabe kusenqabela ukuthi abantu bagijime bayefika lapho kuregister khona eduzane labo ukuthi abanengi kakhulu laba abasakhulayo kabalazithupha. Ngokunjalo ke sikhuthaza abakomsitheli ukuthi benze masinyane labo ngabe kuthiwa lapho kuyabe kusenziwa khona iPVR labo babe behlezi eceleni kwenza ukuthi nxa umuntu ezothatha isithupha ahlatshiye irejistile khonapho. Njalo siyakhuthaza konke esijali kukhuluma ukuthi kanti kuvele kwehlukaniselwana kuhle kusynchronize lokana kuthiwa yi-synchronization ngesikhi ukuthi nxa umuntu ethatha isithupha automatically ahle abhalise. So yilo udubo engathiwa lukhona lona lolu ukuthi abantu abaningi abalazithupha yibo abafuna ukubhalisa. Intsha le sikhuluma ngayo indwendwe lokuzibonakala kibo-post office ngale e-Trade Gold la komsitheli khona ngale lapha abantu abaye befisa khona ukuthi bayethatha izithupha ukuze bazisebenzise ukuthi bayiregister.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxe naye ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelika lithi lizathumela isikhali sokuzivikela ekuhlaselweni ngesikhali semissile kanye langendizamtshina zebutho ukuyancedisa ezomvikela weUnited Arab Emirates ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngabahlamuki abalwisa bomakhelwane weYemen. Lokhu kuvezwe embikeni owethulwe ngukhulumende weLemelika. Yingozi yomgodi osowama kusebenza wasedolobheni eLedan Bed esigabeni seJarkhand weleIndia odilikele abantu abakade besemba kiwo okungekho emthethweni yibulele abahlanu kubika amapholisa alindawo. ababona ngezokulondolozwa kwemvelo kwele UKD babika ukubana ingozi yokuchithekela kwamafutha ezimota emfuleni yasesigabeni se-Amazon sokudale umonakalo omkhulu kwezemvelo, kwachiya inkulungwane lenkulungwane zabantu kulumango bengela manzi ahlanzekileyo ukunatha lokusebenzisa, njalo kwaphazamisa umsebenzi abaphila ngawo owokuthiya ihlanzi.
Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esisezihlala emazweni, sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha kwele Melika. Unkosikazi Ndlovu sichazisela ngomumo okhona esigabeni sakhe ngodaba lweCOVID-19.
Yelapha eSeattle abantu bayagcwala ezindaweni, kodwa bekulomkhumthetho ofake nguhulumende ukuthi nxa usiyafika endaweni yokunathela yafika endaweni yokudla, bayakubuza ukuthi uhlatshiwe yini kumbe kawuhlatshwanga, and babe befuna ukubona uyasikhupha silithupha sakho batshengise sokuhlatshwa. So ngaleyo ndlela nxa ungahlatshwanga kuthi uthi ezindaweni eziningi ezinjengazona lezo kawusafiki. Kodwa ngizwa kuthiwa bakhona abanye abanikazi bamabhizinisi abangawulandeliyo lowo mthetho, uyabe vele yena ngokwakhe engathandani le Jackson yokuhlatshwa, then abantu ababuya esitolo sakhe kasababuzi. Kodwa mina ngeke ngaphuma nje phandle ngolwesihlanu lokho ngangikuzwa abantu besithwanqa ungena even e-restaurant uyakuthi uyele uya lesithupha sakho sokuhlatshwa yini, sifike sabuzwa sikulesithupha sokuhlatshwa. Njalo lapha abantu baloku besalande, abantu bangapho ngani bayalandela umkhuba kakhulu umthetho yakhona efakiwe kahulumende hatshi kwezinye indawo. Ngambone labanikazi bama-restaurants kumbe abamabhar bephuma ku-TV bexwayisa abantu ukuthi nxa lisize ezindaweni zanini lezitshengiselo zenu zokuthi lihlatshiwe kumbe nihaya lihlatshwanga. Hayi emabhasikopini bengakayifika, ngambabone lapha ema-stadium okubukelwa khona amabhora begcwele. So kutsho ukuthi bayagcwala abantu, but lapha engikwaziyo ukuthi nxa ungena e-stadium salapha eSeattle kumele ungohlatshiweyo.
Ngokubona kwakho uhulumende wenza konke okufaneleyo yini ukuthi aphathise abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19, njalo kulula okunganani khona ngapho ukuthi umuntu ayihlatshwe?
Mina ngokubona kwami Ms. Gandhi, lapha ijackson ikhona nxa ufuna ukuhlatshwa uyahamba uyehla, ngoba amanye ama organizations like njengokungama ama department ewe aka government thina abanye sisebenza government sange sihambe phandle uyadinga ijection. Abantu bemsebenzini bebeziqoqa zona babesebeli ofuthi nxa lifuna ukuyahlatshwa ngihambe ihlatshwa namhla uhlatshwa endaweni enje uhlatshwa endaweni enje. Laka testing ngesikhathi sona lesokuhlatshwa iboost afika nje ama emails kuzonke ukuthi hayi even la nxa ulo umuntu omaziyo kumbe ulo munye umuntu ngkhaya ungakahlatshwa boost hlatshwa endaweni engakho. So ukuhlatshwa lapha kulula, mina ngibona ngani uhulumende wenza yonke imizamo yokuthi abantu bahlatshwe, kodwa kulabantu abangafuniyo ukuhlatshwa uhulumende angaza abathwalela ubhuku. Ngabona yikho khona okwenza ukuthi omunye umkhuhlane ungaze wadeda, ngoba abantu kabafuni ukulandela umkhuba, njalo kabafuni ukuthi nxa kuthiwa ijackson laphana kabafuni ukuhlatshwa. Lapha ijackson azange ngizwe kuthiwa kulomuntu oyiswelayo, ijackson igcwele nxa ufuna ukuhlatshwa uyahlatshwa. Mina ngibona ngani uhulumende wenze konke, kodwa sokusemandleni akho nemzini wakho lemuli yakho lezihlobo zakho labangani bakho ukuthi liyenzani ngoncedo lolu luphiwa nguhulumende. Ngoba uhulumende angaze waletha amajekiseni azabe maningikangakanani, zibe ziningikangakanani izindawo zokuhlaba njengala, kodwa nxa umuntu engafuni kafuni. Ngoba uhulumende angaze akufosi, angithi abantu bathi abafuni uhulumende abatshele ukuthi benzeni ngempilo zabo. So ijekiseni lapha iningi, kodwa bona ababangafuni ukuhlaba kabasoze behambe beyehlaba. Mina kimi from ukuhlaba ekuqaliseni yokuqala esibili ngize ngihlabe yokugcina iboost anzange ngibe labo ubunzima. Labantu engibaziyo kabazange babe labo ubunzima, bekulula ukuthi behlabe lokuthi sitshelane ukuthi ayihamba nihlaba lapha. And lapha kade kusuba lula yikuthi kwesinxa kade liyi-community engambona okusenziwa ngamazambians ukuthi liyabalana libe lizibalene ukuthi libangaki, oyedwa besehamba sesiyacela ukuthi thina sifuna ukuzohlatshwa njenge-community yamazambia, ubese kubuya umuntu ozobahlabela ndawonye batshone bonke behlatshiwe. So kulula kunzima emuntwini ongafuniyo. Mina ngeza yesithi ngenze ngifike esikhathini sokuthi ngingagcona uhulumende, ngithi uhulumende kenzanga ngendlela efana, ngoba umkhuhlane lo ungumzwa ngedwa emzini wakho ukuthi wena uzawuphatha njani nezihlobo zakho, athi uhulumende.
Lo ke unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle khonapha eMelika. Obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. abancintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngombimbitho sebekhankasa ngamandla kobulawayo lapho kudingwa amakhansela labazamela indawo ezishiyeneyo edale lephalamente. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Richard Ncube okubandla lezaphu uncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edale lephalamente.
Ibandla lezaphu-ke likholelwa ekwehlisweni kwamandla esiya ezabelweni ebantwini. Nginanzelela ukuthi iphumula kumele siyenze ibe isigaba kumbe ilokitshi elihle kakhulu. Ngikholwa njalo ukuthi indawo yabantu esidinga ukuthi sihlale ngokulunga, indawo edlula zonke indawo enhle lapho kumele sikhulisele khona abantu bethu, indawo kumele sihlale ngcono siphila impilo yokuthokoza, indawo kumele sithole khona ubukhokheli obusincedisayo ukuthuthukisa isigaba sethu lenhlalo yethu liyabantu bethu bakusasa, indawo kumele indingeko zethu zifinyelelwe, sifanele sithole ummeli ongcono njalo oqotho omesabayo uNkulunkulu ozasimela ephalamende ukuvotela mina ukwenza iphumula isuke kuzinga ekulo ibe kuzinga elingcono sisebenza ndawonye. Ukungivotela kulipha amandla ukuthi ngilimele ephalamende ngilikhulumele indingeko zenu senze izinqumo ndawonye njengezakhamizi nesigaba sethu. Ngitshele uhulumende elikufunayo ngibe ngisomlomo wenu ukuze sifuqe ihulumende isiphe esikudingayo empilweni. Sesiza kwenza amacebo entuthuko sindawonye. Ngigqugquzela ke ukuthi obaba labomama labantu abethu esigabeni banikwa amathuba okuqala nxa icetha lemisebenzi lamabhizimisi lisiba khona.
Uncube uthi sesifikele isikhathi sokuthi abantu bezibuse.
Ngiloyisa ukuthi ngifuqe ukuthi abathungameli bagobele intando kaZulu. Ngiza kuba isithunywa senu, ngiza kulimela ngilikhulumele, ngizalibuza elikufunayo singakayenzi lutho.
UMaqhawe Sibanda okubandla leZANU-PF uthi azathola nzima amabandla aphikisayo ukukhetho lolu.
Ngebandla lethu elikhona ngendlela esiyiyo khona kathesi i-strength esilayo. I think sizabamba ama-constituents two or so esingawabamba. Ngoqela ukuthi mbonayo uNkulumane lama-councilor lapha khona kubo-Country Park, kubolapha ku-Ward 7. Ya, mbona ngani singadopa. Mbona ngani ukuthi siyawina, it's because of the new beginning eZANU-PF. Kulabantu abatsha abangenileyo emncintisweni lo. Mina ngikutsho kakhulu abantu bakobulawayo ngokuthi umuntu oyabe efuza ukuthi engene, umuntu ofuzwe bekwazi ukuthi khona ulwela i-region yakithi. Ebekwazi ukuthi ngayilwela ulwela ubulawayo. Nga ukuthi ungenile engu-MP, kungabe ungu-MP lwalokuthi ungenile nawo kumbe ngumuntu wekhezi, kumbe ngumuntu welupane, kumbe ngumuntu wezarapano, uthole ukuthi umuntu usesebenzela kibo lapha asebenzela khona.
Akwaziwa ukuba ngubani ozakhethwa nguZulu ephumula kobulawayo ukuba amele idale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kwezemidlalo, imizamo yokuvuselela iqembu elilodumo kumbali yomdlalo wenguqu eleZimbabwe Saints iyaqhugezela njengoba leli qembu selinqotshwe kabili emidlalweni emithathu eselidlalile esigabeni se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Ekhuluma ngemva komdlalo wabo lapho abanqotshwe khona leli qembu le-Talent Vision nge-3 kanyanga ngesonto edlileyo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe Saints Reginald Buhali uthe nakuzamele bafunde ukulungisisa amaphutha abawayenzayo ukuze balungisise ukudlala kwabo.
Every game iyabuya lama-challenges ayo. Kumele sibonise ama-solutions ayo yini. Because it's still a process. We're still learning and we're still building a team yet. Of course, ama-loser siwafuni, but nxa ikhona, we have to accept it and move on. Start ama-positives. Yes, I saw what told you in that game.
Iqembu leZimbabwe Saints liphenduke kusigaba se-Southern Region Division 1 nyakenye ngemva kokuba libhadale laqeda imali ebeliyikoloda inhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Leli qembu ligunyulwe kusigaba saphezulu ngomnyaka ka-2011 ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 lapho elixotshwe khona ngomnyaka ka-2014 ngoba lingabhadalanga imali yokubhalisa ekhutshwa ngamaqembu ekuqaleni komnyaka. Ngo-2015 like ladlala kusigaba sika-Division 2 kwathi ngemva kwalokho kwaba angani selitshabalele laselivuselelwa njalo nyakenye. Iqembu leZimbabwe Saints lemiklomelo emithathu kathathu ngemva kokudlala kathathu lonyaka njalo ngempela viki ezayo lizadlala lelesiwu ngensonto enkundleni ye-White City. Phezu kwengalane yemiklomelo yokuhlezi iqembu leWange lona lile miklomelo yisikhombisa, kuthi endaweni yesibili kule qembu leRatanang lalo lile miklomelo yisikhombisa kodwa lihlohle kalutshwane. Iqembu leWange libe ngujikilobhanqa 0-0 lele Ajax ngomgqibelo, kuthi eleRatanang lona libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Quality Foods. Endaweni yesithathu kule qembu leTalent Vision lile miklomelo yisithupha, kodwa umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi lonyaka injongo yabo akusiyo yokuphakamisa isicoco.
I think okuqakathekileyo yindlela mhlawumbe esifuna ukuthi bona badlale ngayo ngokuthi khathi izincawo khona lokhu bekubamba kancane kancane. And then ekugqibeleni obvious these boys uyaqala wena sathi yona develop kathi ukuwina vele bazale ukuthi I think lakho kuyabanika futhi
kumidlalo yeviki lesine kulomdlalo ogubhozisa amathe emalahleni lapho iqembu leWange elizadibana khona lele ZPC Wange ngomgqibelo. Iqembu leRatanang lona lizavakatshela ePlumtree ngomgqibelo kuyadlala lele Mainline, kuthi eleTalent Vision lizadlala lele Indonsakusa ngasefilabusi ngensonto. Kweminye imidlalo yeviki lesine iqembu leIndlovu yanyathela lizadlala lele Ajax ngaseLuveve, kuthi ngosuku olufanayo enkundleni efanayo njalo eleMakhandeni Pirates lizadlala lele Binga Pirates ngomgqibelo enkundleni eWhite City. Iqembu leArnel Movers lizadlala lele Mountain Climbers, kuthi eleQuality Foods lizadibana lele Boson 90. Emdlalweni uzakuba seVictoria Falls iqembu leMossi Rovers lizadlala lele Kazmine ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abazali baveza imbono ehlukeneyo ngesuku zokuvulwa kwezikolo, iningi likhala ngendleko esiza ezidingakalayo lapho abafundi sebephindela ezifundweni. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora selixotshise umkhokheli olunye uhlangothi lwaleli bandla unkosazana Thokozani Khuphe edale lephalamende. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokugqitshwa kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu phose amabili 185 bafunyenwe bele COVID-19, kwabhubha abalitshumi lambili i-12. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.